Amaviki amabili adlulileyo izakhamizi eNtshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo zisiyadinga inkomo zazo eShenawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasele enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. Izakhamizi ezixoxelazo zithi udubo lokutshontshwa kwenkomo luleminyaka lwaqala kodwa lumi lenxa lawo masele esazakala. Amasela la kubikwa ehlala eShenawugwe laseJohn Deere eGwanda South. Izakhamizi eNtshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseShenawugwe ukuyadinga inkomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Tshabalala oyisakhamuzi eNtshelanyemba ulandisa ngohambo lwabo eShenawugwe.
So sisahamba singakayifiki emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho. Waswathi hayi mana mani nosela inkomo yami nosela inkomo yami wama uthenile-ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khonapha but sezikhansiliwe umtshiso yethu. But inkomo yakho uma uvele uyazi uyabe uyazi seziayiniwe umtshiso oyifakileyo lapho sasemutsha sekuayiniwe imtshiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxeba kuphela lapha ade kulo mtshiso yethu sekusele amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola ezinye inkomo zabo eShenawugwe bahlaselwa ngamasela.
Asisiyafika lapha ade bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto ezinduku izingqamu sase sabona ukuthi lapha sekuzima sekukubi. Hayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana basebaqala nje ukusijika ngamathe besijika ngamathe sathi hayi thina sili lani bafoti vele thina kasili. Hayi basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana. Hayi basichaya sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedisele ukuthi ukubaleka ubalekela abantu abaningi angakanani abantu bangakubulala. Hayi
umnumzana Love Moncube sinesakhamuzi eMatobo uthi kuyadanisa okwenzakalayo.
Abantu bagqashelwa izifuyo besuke lapho bedinga izifuyo zabo befike ukuthi baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale nto eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni izigaba zonke sihambeni siyencedisa ngoba kusase kuyaye kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bomasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanamalala.
Mina ngilahlekelwe zinkomo ngo-October last year amathokazi amabili lamajongosi amabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshelwa kanje kungelanto eyenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masela enkomo engabe lobudlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandla Nkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda ubikele abalimi ngolwesibili kuleviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu leya Black Boot ema-opportunities khona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100. Ngaleso sizathu amasela siwadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela e-business center eShenawugwe lapha. Kanti siqeda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abachaya abantu ababezodinga izinkomo. Labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yibo yini besikotwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokhu esahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakala ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eShenawugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eShenawugwe phezu komphakathi ongaka. Abanye bedrayiva all from Joburg, abanye bedrayiva endaweni ezithiyethiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana laleyo kade beyikhuluma lapha egrupini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngale.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena Uthe uphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamadlela abotshweyo lapho sixhumana lomkhulu wakhe uMnumzana Moyo. Uthe yena kakhulumi labonozindaba inkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutha emadolobheni abalisa iBeitbridge igwanda lakobulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.